Siyabonga Chris Losandra. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuMpandula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Masikhangela ukuthi izikwelede lezi zivele zona yadliwa mbani imali yakho. Ya mbani owathola inzuzo ngayo. Ngoba sibazimhlophe ukuthi ngesikhathi lesiyana yonke into yayisetshenzwa ngenxa ye-politics eyayikhona leso sikhathi.
Izakhamizi zakobulawayo zemba phansi ngenduku zisithi azivumelani lokuthi uhulumende athwale isikwelede sebhanga elikhulu lelizwe ngoba lapho imali le ibolekwa ngakho owabuzwayo.
UZANU akusela ZAPU ngendlela eyayikhona ngayo kuqala. IZAPU iphumile. Khonokho kwenzakalayo kuyatshengisela ukuthi iZAPU iphumile, iZAPU bayisebho kuZANU. Abaseleyo ngabalokhu bezibiza ukuthi ngabe ZAPU bangoba bangena ngetikiti leZAPU kodwa ayiZAPU yona ngayo kayisebho.
Udaba lokuthi ozathatha isikhundla sikamsekeli kamongameli esatshiwa ngokubhubha kwamnumzana John Landa Nkomo solutshiye ibandla leZANU PF liphakathi kokudonselana esigabeni sakobulawayo. Iningi eZimbabwe seliveze imbono ehlukeneyo phezu komthetho kahulumende oqale ukusebenza izolo ovimba ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe ezigoqela isamende, uchago, amatamatisi lehanyanisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo zemba phansi ngenduku zisithi azivumelani lokuthi uhulumende athwale isikwelede sebhanga elikhulu lelizwe ngoba lapho imali le ibolekwa kakho owabuzwayo njalo kazikwazi ukuthi yasetshenziswa ngubani sokuthiwa idingwa ukubhadalwa lamuhla. UNothando Sibanda usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Lokhu kuphume kungxoxo kaZulu ephathwe lamhla yekomiti yephalamende ekhangela ukusetshenziswa kwemali lentuthuko elizweni idinga imbono ngomthetho okhangelelwe ukubekwa o-RBZ debt assumption. Ugwalo lolu ludinga ukuthi uhulumende athwale isikwelede saleli bhanga esiphezu kwebhiliyoni yamadola i-$1.1 billion eyakweledwa kumankampani atshiyeneyo kusefika ekupheleni komnyaka ka-2008. Amanye amankampani la agoqela ibhanga le-NMB, emigodi imimosa kanye le-Miklis. Imali le kuthiwa yasetshenziswa ukuthenga amafutha ezimota, izimota zabaphathi ntambo kuhulumende, ukuthenga umumbu, amakhuba, izinqola kanye lenhlanyelo. Ugwalo lolu lutshengisa ukuthi kwakweletwa izigidi ezingama-$40 million i-$40 million kwinkampani ye-Miklis ngo-1998. Kodwa kuthiwa akula owaziyo ukuthi imali yasebenzani. Umnumzana Nomeni Mpala osakhulayo uthi yena ubuhlungu ngenxa yokuthi ibhanga lesizwe yilo elalibeka izinqumo ezingalungelanga isizwe ezababulalela ikusasa yabo lamhla sokuthiwa bavume ukuthi izikwelede zayo zibhadalwe nguhulumende. Uthi yena imali azitshiyelwa nguyise zalobela ebhanga wehluleka ukuzithatha waze watshiya isikolo ngenxa yalona leli bhanga ngakho kalibuyele liyebhadala izikwelede zalo lodwa njengokuziboleka kwalo.
Izayisiza yini esayele drop out from school just because of imali? My father was a soldier. Imali yakhe okwakumele ngiyithole yatshaya. Ukubisela ngemali kuza kuyenza yini mina njengomntwana onga
Umnumzana Phesi Mcijo wenhlanganiso yezisebenzi, iZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi imali le yabolekwa yi-RBZ isebenzelana lebandla elibusayo iZANU PF ukuthi linqobe kwezombangazwe, kungakho kuyaziwa ukuthi imali ayincedanga uZulu wonke. Uthi kungeke kusetshenziswe imali ekhutshwa izisebenzi eyomthelo i-tax kodwa i-RBZ kayibuyele kuleli bandla iyocela uncedo.
Masikhangela ukuthi izikwelede lezi zivele zona yadliwa mbani imali yakhona. Ya mbani owathola inzuzo ngayo. Ngoba sibazimhlophe ukuthi ngesikhathi lesiyana yonke into yayisetshenzwa ngenxa ye-politics eyayikhona leso sikhathi. Okuyikuthi imali leyo yasebenza ukuthuthukisa elinye ibandla lezombangazwe. Iko alibe yilo phele libhadala lelo bani. Hayi ukuthi uZulu wonke jikelele.
Unkosikazi Nomalanga Ncube ongenela umhlangano utshelele ikomiti ukuthi yejwayele ukuzadinga imbono kaZulu ibisibuyela esigodlweni iyezenzela ekufunayo. Uthi ubulawayo nguye othwale nzima ngezinqumo ze-RBZ ezachiya iningi lamankampani livalile labantu belahlekelwe imali emabhanga. Ubuzele ikomiti ukuthi kuyini uZulu angakwenza ngalo mthetho ungabekwa kungaguqulwanga lokhu uZulu athe kuguqulwe.
Asivelani nayo ngesimo sayo yona kwakhathesi. Sina le lokuthi lishilo okuyashwana futhi sesizikhulumayo lizilalele ukuthi sabe sifungukhuluma lina libhala phansi nelibhikisa iphuma injalo. So sifuna ukuba singayiboni siphuma injalo kutshe ngisukuthi kade lingasilalelanga.
Ugwalo lolu luthi umthetho lo ungabekwa uyavumela ukuthi uhulumende abhadale lalezo zikwelete i-RBZ yayingela mvumo yokungena kuzo. Okwakhathesi uhulumende siwathatha omunye umsebenzi we-RBZ ogoqela ukubhadala izikwerede ze-International Monetary Fund, i-Afrezim Bank, ibhanga leMalawi kanye lebhanga lakuleli i-Commercial Bank of Zimbabwe, i-CBZ. Umhlangano lo ungenwe ngamalunga ephalamende ekomiti le agoqela umgcini sihlalo umnumzana David Chafika kanye labonkosazana uThokozani Khuphe loDorcas Banda labamnumzana uBrian Chuma loEddie Cross. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamsekeli kamongameli esachiwa ngokubhubha kukamnumzana John Landa Nkomo seluchiye ibandla lezanu PF liphakathi kokudonselana esigabeni sakoBulawayo. Phansi kwesivumelwano esenziwa phakathi kwebandla lezanu PF lelezaphu lele PF zaphu kulesiqondiso esingalotshwanga esokuthi omunye umsekeli kamongameli kumele avele kubandla le PF zaphu. Kodwa bakhona abanye abakuzanu PF abafana lomphathintambo wezemthetho umnumzana Emerson Mnangagwa abathi lesi sivumelwano besiyi ngebhezi nje kuphela okutsho ukuthi asisalandelwa. Esikhathini esedluleyo umgcini sihlalo webandla nguye obehle aphiwe lesi sikhundla, kodwa abanye ababengabe PF zapho bathi umnumzana Simon Khayamoyo kamelanga aphiwe lesi sikhundla lanxa engumgcini sihlalo ngoba bakhona abadala kulaye ebandleni leli. Abanye abafuna lesi sikhundla ngamalunga edale lePolitbureau omnumzana Nelson Khuchokayo Ndlovu, uphekelezela Mphoko lomphathintambo wendaba zekhaya umnumzana Kembo Mohati. Umgcini sihlalo webandla lezana uPF kwaBulawayo umnumzana Nelson Ndlovu utshele iphephandaba leZimbabwe Mail ukuthi idale leCoordinating Committee lizakwenza umhlangano wokukhetha igama lomuntu oyedwa elizakhwezwa emhlanganweni weCongress ngenyanga kaMpalakazi. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Morris Ngwenya njalo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe utshele iStudio 7 ukuba lamagama amaningi abafuna lesi sikhundla kutshengisa ukuthi leli bandla lilombuso okhululekileyo.
Simele lesizwe abadala bethu ababevele besikhokhela kusukisela ngesikhathi sempi kuze kuyefika manje ukubana bona bazosiqondisa njani, ngoba okuqakathekile ngokuthi sithole umuntu ozasimela siqondiswa ngabadala bethu ngoba yibo abalembali yaleli lizwe njalo sisafuna ukuthi baqhubekele phambili besikhokhela.
Sizwa abanye abakubandla lezanu PF besithi udaba lolu akusamelanga kusetshenziswe i-unity agreement ngoba lokhwana sokwadlula ukubana kukhethwe umuntu ovela kuzabu. Kungakuliqiniso yini lo?
Lokho inkulumo yabanye abantu njalo yesifiso zabo lezi. Okuqakathekileyo yikuthi sibona thina umkhokheli webandla lezanu PF uPresident Robert Mugabe engabuyeli emuva ngokuhlonipha isivumelwano se-Unity Accord, ngokuhlonipha ukumanyana okwakuvele kukhona ngesikhathi sempi kuze kube namhlanje. Ngakho-ke ye ababe bekhuluma belezifiso zabo le mbono yabo, hhayi bangakhuluma, kodwa esikubonayo thina okuqakathekileyo ngamazwi kamongameli welizwe ongeke umkhokheli njalo leli bandla okweze ekukhuluma thina yikho esikuthathayo. Siyamazi engumkhokheli ohlonipha kakhulu isivumelano, izivumelano abe engene kuzo, umuntu ohlonipha umthetho. Simbona ngombuso wakhe njalo inxa yokuthi yena ngokwakhe yiloya ngokwakhe, ngakho-ke uyawuhlonipha kakhulu umthetho.
umnumzana Morrison Ngwenya lilunga lebandla lezano PF njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma icingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseyarare uChris Kande uphinde waxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
singathi uhlupha sebelalo bona ngisho lo Zulu wonke ukuthi kuzano akusela zaphu ngendlela eyayikhona ngayo ukuqala izaphu iphumile khona oku kwenzakala kuyajengisela ukuthi izaphu iphumile izaphu ayisekho kuzano abaseleyo ngaba lokho bezibiza ukuthi ngabe zaphu bangoba bangena ngetikiti lezaphu kodwa ayizaphu yona ngayo kayisekho yikho esikubonayo khona oku
asithi thina kukhethwe omunye wabona labo ibandla lezano PF lingaba njani kakhulu esigabeni sakobulawayo singathe semathebeleni
akula mahluko ozaba khona nxa kungenzeka ukuthi iloba ngubani ozakhethwa ekhethwa ngetikiti lekuthi kulo kwakulesivumelwano phakathi kwezano lezapho esidala akula mahluko ngoba even kwiminyaka ledluleyo bebevele bekhona bekulabo John Nkomo wasuka John Nkomo singasabali John Nkomo kwaqhayisa ngayo Joshua Nkomo akuzange kube lo mehluko angithi Joshua Nkomo sonke siyakwazi ukuthi even esichiya wathiya even isigaba sakiwe sekhezi sisemuva lokhana ukuthi si 10 years behind in terms of its development so akula mehluko angiboni ukuthi lo ozangena namhla uzaletha anything besides siyakwazi ukuthi OSK bonke laba babengabafana babonkomo abazithola sebekuzano bagcina sebethola ama positions amakhulu ngenxa yokuthi babe izo sanyama zikankomo iqiniso likhona akulalutho abazalenzela i region yemathebeleland ngoba vele ngabantu bona bodwa abalenhlondo ukuthi baphumele egcekeni bakhuluma ukuthi imathebeleland iunderdeveloped
umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma icingweni le Studio 7 esebilitane
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iningi elizweni seliveze imbono ehlukeneyo ngomthetho kahulumende oqale ukusebenza izolo ovimba ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe ezigoqela isamende, uchago, amatamatisi, ihanyanisi, isepa lokunye. Uhulumende uthi umthetho lo ujonge ukuvikela lokuthuthukisa amakampani eZimbabwe kanye labalimi. Osomabhizimusi abaningi bebethenga impahla zokuthengisa emazweni agoqela ele South Africa, ele Botswana, njalo bezithengisa ngentengo ephansi. Lanxa bekhona abathakazelela inyathelo likahulumende, abanye balisola kakhulu besithi lilakho ukubangela ukukhwela kwentengo kanye lokusilela kwempahla. Abantu laba bagoqela isakhamuzi seBambathi ePlumtree umnumzana Difa Dube oxoxa lonto ngameli inkomo weStudio 7.
Ngibona ngathi indaba leyi uhulumende usheshe wathatha i-decision masinyane engazange wakhangela izinto eziningi ezingavela ekubeni inxa engavalela abantu ukuthi bengenelisi ukuthenga izamende mhlawumbe asiziphecelezi kwamanye amazwe afana labo Botswana labo South Africa. Isimo sokuxhasa osomabhizinisi belizwe lakithi eZimbabwe siqakathekile kakhulu kodwa ngokuqakatheka kunjalo osomabhizinisi sikhuluma ngosomabhizinisi abasedolobheni. Kulabantu ababuya mhlawumbe sithi njengendawo zifana labo Binga, kulabantu ababuya endaweni ezifana labo Maiteng kubobhambazi ngompana abangcelane le Maiteng abazange bakukhangela konkwalo ukuthi bakubona ukuthi ikuphi okusiza abantu lokuphi okungasoze kusebenzela abantu. Baphangise kakhulu bengazange njalo ukuthi bahlale phansi. Bekufanele ukuthi mina ngendlela engibona ngayo ukuthi ngabe bahambe bahlala phansi bakucabangisisa kuhle kulokuthatha i-decision njengomuntu ocaphukileyo kodwa abazange bathatha i-decision njengama-leaders. Bekufanele ukuthi njengokuba bayakhala ukuthi kule zamende ezibuya ezivela endaweni ezifana labo Botswana ezijiphe kakhulu ezingalungelanga ukwakha. Ngibona ngathi bekufanele ukuthi ngabe bayakhangela babona ukuthi lezo zamende leyo quality enjalo ingavunyelwa elizweni kodwa iquality enye abayibona ukuthi iqondile ukuthi ngayakha ngabe bayivumela ukuthi ingene kodwa bengavele nje bavale nje yonke into bethi kungasabile lo muntu ozangena because I can imagine umuntu nxa engasuka ukuthi uyalandisa amende nxa ukuthi uyayakha asithi mhlawumbe yakho ushoda mhlawumbe nge 5 bags 5 bags wena uhleli ngemuva kwensimu yakho kule hardware eseBotswana kodwa sekuyakhosta ukuthi uhambe utravel 200 kilometers usuke eBambazi usiya ukuthi uhambe ethengisa amende ePlumtree uyethinga 5 bags ePlumtree lokana kuyinto abangazange bayicabangisisa kuhle naleyana
umnumzana Tifa Dube isakhamuzi seBambathi ePlumtree. asizweni imbono ngengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kutshelwa ngalolu daba.
Nxa sikhangele sizobona ukuthi kuyinto enhle kakhulu nxa sikhangele ngelihlo elemlimi walapha eZimbabwe. Benxa sikhangele ngelihlo elama-industry abalungisa i-cement lapha eZimbabwe ngoba akhona amakampani alungisa i-cement. Futhi bakhona abalimi abalima into eziningi amatamatisi, lama-onyeni, lamagwili, lani. Okuthiwa ngohulumende akumelanga kuthengwe phandle kwelizwe. Kodwa singakhangele sizazi zabona ukuthi into lezi bezithengwa phandle kwelizwe ngoba intengo yangkhona ibiphansi nxa sikuthathanisa ngentengo yalapha ekhaya. Kubangelwa yikuthi i-cost of production kumbe uthi silungise i-cement kumbe uthi silime usithathele imali eningi. Imitshina eyama-industry eminingi yangkhona isigugile sibili ayisasebenzi njengokusebenza okumele yenze khona. Sokumele kuthengwe imachine entsha. Xa singakhangela abalimi abaningi bangikhona abakaboni ukuthi bengenza mali bani nxa bengalima amatamatisi nama-onion. Baya befuna ukuthi balime into ezinjengekhotoni negwayi. So kumele uhulumende akhuthaze futhi abalimi ukuthi balime into lezo ukuthi zingaswelakali ezitolo ngoba okuzenzakala kwesikhathiyana lesi esizayo ukuthi into zingaswelakala ezitolweni, into zingadura, intengo ingakhwela sibili, into lezi ezivinjwe ukuthi zithengwe phandle kwelizwe nguhulumende.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi wezenotho obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Iningi labalwela amalungelo abesifazana selincome uhlelo lukahulumende olokuvikela umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho i-cervix cancer olusungulwe nguhulumende ngokusemthethweni eDolibatsima Stadium eBeitbridge. Ekhuluma emkhosini wokusungula lolu hlelo umphathintambo obona ngezempilakahle uDr David Parirenyathwa uthe uhlelo lolu luzaphathisa amantombazana amancinyane afika inkulungwane eziyisitshiyangalolunye kusiyafika umnyaka ka-2015. Uhulumende esahlolisisa ukuthi luqhubeka kuhle yini. Uchazise wathi amantombazana la azahlatshwa ijekiseni ye-human papilloma virus eyiyo evikela umkhuhlane wemvukuzane njalo amanye amazwe e-Afrika alitshumi lawo ayisebenzisa lijekiseni. Ukusenjalo unkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalela parliamente njalo elwela amalungelo abesifazana uthi kufanele abantu bafundiswe ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi bezwisise ukuthi luzabaphathisa njani.
Njengabezempilakahle bangayiwapho ngovungama njengendindi bathi sebefuna ukuvikela kumkhuhlane lowo bengatholanga ukugcwayisisa okujulileyo ukubanike imibono ngokuqakatheka ukuthi sivikele lowo mkhuhlane. So mina ngilethemba ukuthi abezempilakahle uMinisitri Parirenyathwa bahambile bayacubungula babona kuqakathekile ukuthi sivikele abantwana njengoba ngitshile phambilini ukuthi umkhuhlane we-cervix cancer ungani usumemetheka kuleli liza. Ngazi ukuthi umemethiswa ukuthi uvele ukhona kumbe usumemethiswa ngokuthi omama sebekwazi ukuthi umkhuhlane lo umele welatshwa. Ngithi kaugoqele wonke umntwana oyinkazana ukwenzela ukuthi bangazi bangena kudubo oselungena ngonina nabogogo wabo ngokuthi babengakwazi. Nxa vele ukhuluma ngendaba yesitho sikamama esintwini kuyazila. So yikho ubona ukuthi iningi lethu sasinganelisi ukuthi sihambe kudokotela ayesikhanyela into eqakathekileyo yokuvikela nanukwelapha ngokubelapha esikhathini eziningi akusesakwanelisa kugcina kubulala umama.
Udaba lolu lake laluhluza yini ephalamende njengoba sibonta silo daba olutsha njalo lonke lavumelana ukuthi ngumbono omuhle?
Ye, zake lahluzwa ephalamende kodwa inhliba khona udaba le-cervix cancer kakuzange ukuthi care. So mina esami isifiso sokuqala ngisokuthi siqalise ukufundisa omama ngodaba le-cervix cancer kuphuma emarediyweni, ema-TV, kuma-newspaper. Njalo ugatsha lwezempilakahle lungene kuzulu lufundisa uzulu ngodaba nalolu ukwenzela ukuthi nanxa omama sebehlezi babezele bekwazi ukuthi into amele bazinqabelekezo zathi umyenzi njani ngoba nxa singaqoqanisanga ngakho abanye umama bayabe bengakwazi. So kumele abengathi ezempila kahle bayefika abagcini bezigaba induna yabosobhu baxoxisane lawo ukwenzela ukuthi banelise ukuyafikela abantu babo bebazisangane umkhuhlane ungaze kwaba kuthiwa imizilo ngoba isido sikamama akumele azikhulunye ebandle.
Lo ngosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele ePhalamende njalo elwela amalungelo abesifazana obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo. KuStudio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lwezikwelede zebhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esezibunjelwa umthetho wokuthi uhulumende abe nguye osibhadalelayo ngoba abanikwa imali bengenelisi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. iStudio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Inombolo zeWhatsApp zithi 1202465038. Namhlanje nje selembiko esiyithole ngeWhatsApp evela kubalaleli beStudio 7 abambala. Owakuqala uvela kuPretty Moyo wasePlumtree eMachinge othi siyabonga kusinika imbiko esikhuthazayo njalo esibonisa ngenhlupho ezikhona. Mina ngiyalibonga ngoba namhlanje sesikwazi ukuthi sokulomkhuhlane weEbola lokuthi singawuvikela njani. Sizoba lalo ovela kunomzamo Nkomo oyemachinge othi salibonani lonke siyabonga imbiko elisipha yona mayelana leZimbabwe eqhubekani kanje libingelele ugogo uMagret uqhubekani uMishek lo siyabonga. Ngiyabonga lilale uMazila osetsholotsho yena uthi linjani lonke elisebenza kuStudio 7 ngilifisela impilo enhle ukuze liqhubekele phambili ngomsebenzi. Sicelani sisize lathi ngapha silodubo lwamanzi sithwele nzima. Libingelele umngane wami uDumisani. Yimi okugcina umbiko uvela kumlaleli ongazibethanga ngegama yena othi eJambesi kulobunzima iRG Mugabe Housing Union isixotsha izakhamizi isakha idolobho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu waseLesotho ubikwa engathakazeleli umbuso webutho loba owentando kayiphikiswa. Lokhu kuphume kunhlolisiso yenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isebenzela emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngesikhathi kule mizamo yokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe kwezombusazwe. Inhlanganiso yabodokotela ye-Doctors Without Borders, EMSF, ithi umkhuhlane we-Ebola lokhu umemetheka emhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika njalo amazwe omhlaba kancedisi ngalutho. Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamuhla siyaqhubeka ngodaba lokusoka kulandela umbiko okuthi uyasila kancane ujaha osanda ukuhlinzwa esibhedlela seParirenyathwa Hospital eHarare kulandela ukubhibhidla kwamanxeba ngemva kokusokwa. Akhona amalunga edale lePhalamende athi akumiswe ukusoka abantwana kodwa amanye athi kumele kuqhubekele phambili ngaphansi kohlelo lokusoka olasungulwa ngokhulumende ngomnyaka ka-2009. Ilizwe lizama ukumisa ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ele-HIV. Siyaqhubeka ngodaba lokusoka abantwana lonkosikazi Shelley Kapunyanyika Matundu lodokotela oyisiphathamandla kobutho lesizwe uLieutenant Colonel Israel Dube abaxoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kungakhangela isilonda somntwana engenziwa operation emncane kakhulu even esanda kuzalwa engakhula isilonda sakhe ngasikhanya. And like these days sokule ndlela yokuthi siyakwanisa even uku-operate umntwana ephakathi kwesiso sikamama. Khonokho kungayenzwa umntwana ubelethwe ngelasika uphume ngelasika because uyaphola kungabi even lesika okutshengisa ukuthi wakwasikwa ephakathi kwesiso sikamama. So ukwenza ama-operations in general is good umntu engenzwe esamncane because uphola lula I think if you know mama was with umtanenga uma efuna ukuthi bepokoze indlebe ukuthi be make sure ukuthi uyaphola kude kunje umntane samncane sibi because bengamenze sekhulile akwazi ukwenza even amakilo yithi lokuye ukuphola okungalunganga so kwenza umntane samncane even ukusoka is better than ukwenza umuntu esemdala but because abantu abaningi basifaka ngabantu abadala bengasokwanga then they will have food besoke manje and uma sisoka abantu abadala sabe sikwazi ukuthi umuntu omdala especially umethethe then kule indaba zecansini afanele ezenze anyway 2 to 4 6 weeks yakwanisa ukuthi ethuleke ukuzenza because yabe phola walisi ungenza umntwana uyaphangisa ukuphola and akulezinye inkinga ezingenzakala because labanye abantu abadala ukuthi even though umsuke namuhla uyalala kusuke enza ubuthongo and then evuke esegqamule wonke amastitch eliwafakile walisebantwaneni khonokho akwenzakali so kusoka abantwana is good and even ukuphola kwabo kulula and even ubuhlungu sibili abantwana zobe siza ubuhlungu but bayaphangisa ukuphola so ngabeza ubuhlungu for isikhathi eside kakhulu njengokwenzakalayo ebantwini abadala so kusoka abantwana is good and this is why even endulo sibili babesoka abantwana babekwazi ukuthi kufanele ukwenza umuntu esamncane.
Yes, siyabuza udokotela kakhulu Nkosikazi Matundu. Pho ke kumele kwenziweni kweze ukuthi abantwana bengalimali kangako.
Ngiyavumelana laye ngiphinde ngingavumelani naye udokotela. Yebo abantwana bebancane angithi but uyadisava ukuthi abantwana kudala lasebhayibhilini and babesokwa after 8 days angithi bese sengilusana kodwa khathesi lokhu sisukwenza ukuthi sisoke abantwana bale 6, 7, 8 years uyadisava ukuthi abantwana laba they are active la kukuphola kwakhona kungahlupha and as manje zisilonda sizaphangisa angithi ukuphola umntwana ole 5, 6 years uvery active kasozakwanisa ukuzigezisa kuhle ukuthi isilonda lesana siphole masinyane njalo ngibone ngani singacabangisisa njengabantu angithi sithi at least nxa umntwana ezalwa kumbe abazali nxa sebezala sebesiba nabantwana abangabafana angithi bazikhethele bona ngokwabo ukuthi bayafuna na ukuthi abantu babo basokwe besanda kuzalwa yini mina ngiyilawule umuntu owayenza njalo asuze ngimqambe ngebizo wathi vele ezala usana lwakhe olungumfana wahle wamsoki lokhu ku-right ngiyavumelana la kodwa lokhu ukuthi sibasoke sebekhulile ubesebe between the ages of 5 and 6, 7 hayi angivumelani nakho kunokho because section 81 oweconstitution yethu uthi vele senze i-best interest yomntwana but siyabe sesimlimaza ngibone ngani singabasoka sebekhulile
dokotela.
Yeah, one of the things with being umzali uthi njengokukhuluma umama uthi yenze izinto ezithi best interest for umntwana and singakhangela abantwana bethu kathesi bakhula kulamagciwane we-HIV and most of abantwana kathesi baphangisa ukuba sexually active kubo 12, 13 wo even abafana labo sebephangisa ukuba sexually active and it's in the best interest for umntwana ukuthi ebe protected to some extent. Protection is not 100% but it's good ukuba active abantwana will always be active but umntwana uma edlala engabona ukuthi sengidlalisisa kakhulu sokubuhlungu kuyama and ukugeza kuyabe ufuna ukuthi thina abazali sinekhe shuthi bageze kuhle so okwe-activity is not against ukusoka it's good ukuthi besoke because ukuphola uyaphola even e-active is not a problem so in the end ukusoka for thina esikhulela ngapha e-Africa especially okule-HIV eningi kulama-advantages ukuthi sisokise abantwana early even up to even 10 years 6 years 5 years is fine because siyakwazi ukuthi siyabaprotecta from i-HIV abangayithola when they start being sexually active so kulama-advantages amaningi.
Lapha sizwe uNkosikazi Matundu lodokotela Dube. Hayi ke isikhathi savuma ukuba siqhubeke.